sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi mabili kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla ababona ngezomkhathi bathi kulezulu eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele.
Izano PF le ANC bekule kudlalo lobukhulu ubungekuthole umuntu we ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle.
Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele South Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi.
Ayisiyo phela esingathi i-root problem, esingathi yikho kubangela udubo esilalo. So asibonike ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution.
Inhlanganiso ye-ZCTU ithi imali entsha kayisoze iqede udubo lokutshabalala komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezomkhathi eZimbabwe olweMeteorological Service Department soluxwayise uZulu ukuthi aqaphele izulu elinengi eliza kuna ngolaka kuqala lamhlanje kuze kuyefika ngolwesihlanu. Lolu gatsha luthi izulu leli lilezavunguzane lombane kanye lesiqhotho, njalo lizachitheka endaweni ezifana leMaswingo, eManikaland, eMidlands kanye laseMathebeleland South. Luthi izulu leli lizawisa izihlahla lidale lomonakalo omkhulu kwezinye indawo. Ngokunjalo luxwayisa abantu ukuthi balimuke njalo bahlale ezindlini nxa lisina. Abatshayeli bezimota labo bayaxwayiswa ukuthi bengachaphi imifula nxa igcwele. Izulu elifanayo libulale abafundi abahlanu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kunsukwana ezedluleyo. Abanye babafundi laba batshaywe ngumbane. Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yokucela uhulumende wakwele South Africa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe ukudonselana okukhona phakathi kwaleli bandla leZANU-PF lokunye okuhluphayo elizweni. Umbiko lo ulandela amazwi kamphathi ntambo obona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Naledi Pandor, awukuthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuke kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ngoba kuyizo eziwuphazamisayo. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa kulokhu. Unkosikazi Pandor wethule amazwi la ePretoria kuthange emhlanganweni oqhutshwe lugatsha lwakhe ngenjongo yokuhlaziya okuhluphayo eZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Abadala bande ukuchayinja befihlumphini njalo abandanga ukuthi bathi bhadla. Esikwaziyo ukuthi iZANU-PF le-ANC bekule kudlalo lobukhulu ubungekuthole umuntu we-ANC esithi yena hayi kuthi ukuthi izani ngani yaphambanisa ngani yenza ukungaphumeleli kahle ungambona sesitsho njalo umuntu omdala uyabe ikakhulu engoMC ekhuluma ngezani uyabe kubona ukuthi izani sokumele ukuthi ngani kufanele ikizini kwamakhwapa kwele MDC uPresident Nelson Chamisa uqhubeke lokhu ebambe lenelo ilizwi elilodwa lokuthi ukhulumisana uqhakathekile njalo kufanele kube khona umuntu othembakalayo ongancedisa lapho nxa ukukhulunyiswana siyakwazi ukuthi uPresident Thabo Mbeki wathi uqondile lokho uPresident Zuma wavumelana lakho njalo siyazi ukuthi uhulumende kaPresident Cyril Ramaphosa uyavumelana lakho lokho ukuthi kukhanya kuyinto enhle njalo ebukekayo ukuthi kube lo muntu ozimeleyo njalo othembakalayo ongancedisa nxa kuyikuthi izalo ingavuma ukuza etafuleni ukuzoxoxiswana ngodaba lokubuswa kwelizwe
kaChongo Bhadla njalo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwebandla leMDC leZANU PF ukhulume nje ingane utsho amabandla wonke akwezombusaso
yikati phela dadewethu angithi uyazi ukuthi umnumzana uMnangagwa ulo mhlangano wakhe lo awuthi Pollard awuthi wona ke ulamabandla wonke xa kuyikuthi South Africa ivumelana lakho lokuthi kule Pollard njalo iPollard igoqela bonke abantu abaqhakathekileyo angithi ngabe South Africa kayikhulumi phela ukuthi kuswelakala ukukhulumisana xa isithi kuswelakala ukukhulumisana siyazi ukuthi iinkulumo eziqondileyo njalo ezinosindo eziswelakalayo ngeziphakathi kuka President Nelson Chamisa owatshontshela ukhetho lo President weZANU PF uMnumzana Mnangagwa onguye owabaleka lokhetho encediswa yi-court lamasosha
kuyikuthi lingathola ithuba lokukhulumisana iSouth Africa ingumlamlankunzi liyabe liyakhuluma ngalikhona ukuthi ukhetho lwantshontshwa yini kumbe ngokuthi kwenziweni phambili kokulungisa umnotho welizwe libona ingane leSouth Africa mbele sadakhe lingabuyela futhi kudaba lokhetho lona solwadlula imithethwanda
kufanele sinanzelele ukuthi ingxoxo yokuthi udaba lokhetho solwadlula ingxoxo yokuthi hayi bo sokufanele sikhangele phambili ingxoxo eswela ukuzwisisa ukuthi ngathi okuhlupha ezomkhonomi yini umkhonomi uhlutshwa into eyi-1 into ekhona ngeyokuthi umkhonomi waqhubekela phambili nxa kulo hulumende okhanya engakhethwanga ngabantu uhulumende kufanele abe ngohulumende ohlonipha umthetho ogoqela kumbe oqala ngomthetho wozokhetho nxa uhulumende engahlonipha umthetho osomabhizinisi labanye abasuka kwamanye amazwe bayesaba ukuzelizweni elinjengalenelo besithi abantu laba bangahloniphi le mthetho yabo yokuthi kathi umuntu ukhethwa njalo ukuthi abusilizwe ungafika lapho le mali yakho bayakwanisa ukuhluthunela babaleke layo yilo lolu diwe silalo yikho esizama ukuthi sikutsho nsuku zonke ukuthi uPresident Nelson Chamisa lanxa sokuthiwa kutheni ngekapho ngusukuma ayehlala eceleni kukamnumzana Mnangagwa kasixoxisane ngoba kwenza ukuthi laye angasakholweka ebantwini abangaphandle ukuthi uyalandela umthetho kumbe uyalandela ukuthiwa yi-principle ukuthi kule ndlela into ofanele zenziwe ngayo
uDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa Direct from Washington The Voice of America VOA Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi imali entsha eqale ukusebenza ngeviki ephelileyo kayisoze ilethe inguquko kwezokuvuselela umnotho. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Japhet Moyo uthi ngaphandle kokuthi kusungulwe imisebenzi njalo kuvuselelwe amankampani umnotho welizwe uzaqhubeka utshabalala
indaba esinayo eZimbabwe asingazwa ke sithi silodubo lwemali kangako nje loba nje abantu bayalinda emabhenki baswela izimali zayo kodwa kayisiyo phela esingathi i-root problem esingathi yikho kubangela udubo esilalo so asiboni ke ukuprinta ke imali kuyiyo i-solution ukuthi inkinga kade silayo ke ekuswelakala kwemali ke isizaphela ngoba phela imali kufanele izelele kulokhu esesikuphendlayo thina. Singaba izinto esizimanufacturayo, esizithengisayo, kungaba phakathi kwelizwe kumbe esizithengisayo ngaphandle kwelizwe, kumbe kungaba ngama-services esiwanikayo. Nxa kungala ma-activities kumbe kungelanto eyenzakalayo kumakampani kumbe kuma-industries, abantu bengasebenzi ngokuthi nje bathona behlezi, akulamagesi, akulamanzi. Asiboni ke ukuphrinta imali entsha kuyiyo ke i-solution ke esizavala udubo esilalo. Sibona nje ukuthi i-market yiyo e-distorted, yiyo embi, loba ungaletha ungaphrinta imali kusasa. Esesiza kubona ukuthi ingxenye ama-products ke akade khona ema-shelf angaqala nje ukuswelakala ngendaba yokuthi phela sesiyengezelela ke imali esizagijimisa ama-products angekhoyo.
Ngamanye amazwi lethe kakula nguquko libona ilethwa imali entsha le.
Ngamanye amazwi sitsho ukuthi udubo lwethu ke asilo olungaqedwa yikuprinta imali eningi. Sibona engathiwa khona nge ingxenye esesiza kwengezelela ke esithi ngokwesilungu inflation. So sesiza bona ke intengo yama-services kumbe intengo yama-products ikhuphuka. Nxa uhulumende ezabandezela ke intengo ukuthi ingakhuphuki, sizabona ngokuswelakala ke kwama-services kumbe ukuswelakala kwama-products. So ukuprinta kwemali lenyu entsha leyi kayisiyo solution asikukhangelela ukuthi udubo lwethu luzaphela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Ukutholakala kolwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube elecala lokuchisa izimoto zesiphathamandla seZANU PF ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kobulawayo sokuchiye abanye ababelaye ngalolo suku bedanile. Njalo besithe bazimhlophe ukuthi uNgulube umsulwa. Ngesikhathi kuthethwa leli cala uNgulube wethulela umthethwandaba ubufakazi bokuthi wayesemfeni ngesikhathi kutshiswa izimota lezi elokitshini lesizinda, kodwa umantshi wathi lanxa ele vidiyo emveza esemfeni wayengeke amgeze ngoba kwakungela bufakazi bokuthi wayengaphi lokuthi wenzani engakayi emngcwabeni. Umantshi uza kwethula isigwebo sakhe ngolwesihlanu. Omunye othi uNgulube umsulwa ngumnumzana Oweni Mothobi Moyo ongumlobi.
Ukugwetshwa kukaMzaca okuyenzakalayo lapho ukuthi indaba elokhu eyihlupha indaba kaJanuwari khonale ngesikhathi sama-protest lawa ayesenzeka. Ngesizathu sokubana abantu abatshisa imota yangaphi yeZANU PF. So kungani ukuthi kwathisa imota yeZANU PF icala leli selimore political rather than ukuthi kudinga ijustice. Yikho lapho osinanzelela khona ukuthi icala kusukela ngoJanuwari khona le lokhu lithethwa lithethwa i-court case nale ekhathethe enkantolo belokhu beyidlulisela phambili okuveza ukubana abantu laba bakwenzayo nje kuphela bona ukubana kanjani bathwalise nzima umfowethu bangani bayamsuda ngesizathu sokubana yena ube ngumuntu vele ubulawayo South ebesimkhangele njengomuntu ongaba ngumthungameli wabo elakusasa.
Kodwa yena icala okuthiwa walenza uyalilandula yini?
Yes, yena icala okuthiwa walenza uyalilandula. Icala okuthiwa walenza alenzanga mpela lapha bathi lenzakala khona lelo cala. Ngangilaye mina esifeni esizinda. I can testify ngingafakazi ukuthi undoda lowo ngangilaye mina esifeni esizinda ngesikhathi besithi kuyenzakala lelo cala.
Manje akhona yini amanyathelo azathatha ukuthi umthethwandaba uhluzisise katsha lolu daba okuthiwa yi-appeal lokungesilungu?
umthethwandaba lokhu bedlulisela phambili ukuthi udaba lolu luthethwe luphele kucace ukuthi kufuneka i-appeal noma kanjani. Lo muntu singathi kakagwetshwa badlulisele ngolwesihlanu ukuthi babe lokhu bekhuluma ngesizathu sokuthi lokhu bebebala iziga likhala nalokhana ukuthi akulahliwe liye ukuthi bathathe from Kami balethe ngapha ngaexit gold balethe ngapha duzane eBlawayo. So izinto azihlelekanga ngaleyo ndlela. Yikho lapho ubona khona ukubana udaba lwenkantolo i-judiciary system it is serving the interest of the elite politicians.
Umnumzana Owen Mothobi Moyo ngumlobi njalo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulomfanyana oleminyaka elithumi lasithupha obotshiweyo kobulawayo ngemva kokugwaza umkhula wakhe ngenqamo esithi akamhlawulanga umthelo wokumvikela kwezinye izigebengu elokitshini abahlala kulo. Iphephandaba leHerald lona lithi ukuthoniswa kwecala lenkohlakalo eletheswa owake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana David Barire Nyatwa kuzaqala mhla zimbili ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani Mahlabe Zulu nabalandeli labalaleli beStudio 7 lezisebenzi zakhona. Mina ngikubona kwami izano inkinga yokuthi iziphathele mathupi phethe ngezandla wonke umsebenzi. Yikho uyibona ingakhubeka ivele ichaye phansi ngekhanda. Yikho yakhubeka ichaye phansi ngekhanda. Izano yaba ngathi ubuhwaba oro ibugovu. Ongangokuthi ngabe lelani lizwe li-open. Beyenza into lana kuthiwa ngamathenda. There's some people, kunabantu aba-rich guys. Kunabantu aba-rich abangakwazi ukusakhela umgwaqo. Ongangokuthi for example umgwaqo wase-Bedbridge usiyafika eBulawayo ba. Kukhona umuntu ongakwazi ukusakhela wona ewubeyisa efika ubane wakhe kube yimbe-freeway, kube big road in the world. And then i government ibisinje senza kanjeni lo mgwaqo ibisu renta ongathi imoto eziyabhadala lo 3 rand ukudlula ku toll gate lo 4 rand ukudlula ku toll gate izimba izani inkinga yaziphadela yonke into andiyabona kuzisa yakhubeka yalala phansi ngenyeziso kunabantu kule khona inkampani ezingasiphathela uzisa lwa khona inkampani ezirich ezingasiphathela izisa ezazitshela ukuthi guys okay Zimbabwe so liphehlela ugesi wonke ozakhanya ubusuku nemini thina sifuna this amount i government nayo takes a reasonable amount into ezifana nalezi.
Salbonani, salbonani, lonke baka Studio 7 abantu bonke abalalela ke Studio 7 okhulumayo ngumkhokheli Moyo elana ngase Centurion South Africa. Ngizwa izindaba mazibalwa lana kukhulunywa ke ngendaba ukuthi sokuna movement le ibizwa kuthiwa ngu Tyson whatever le. UTyson lo waye lokhu edonsa abantu baseMashonaland kungela Tyson obuyezosimela thina ngapha eMathebeleland. Cause into enza ngitsho kanjalo ukuhluleka okuningi kwesikutholiswe inkokheli yaseMashonaland. Asuke ukuthi ngiyabandlulula. Ukuze ilizwe liphumelele lisiya phambili bengicabanga ukuthi uTyson lo movement kabuye futhi abuye azokhulumela nabo Jonathan Moyo. Akhulumele uJonathan Moyo amlwele naye abuye maybe azophatha leli lizwe. Sibona ukuthi labantu baseMathebeleland bake bafike embusweni bahluleka. Ningakhulumeli nje kuphela abantu baseMathebeleland kodwa kumbe kodwa abasesindebeleni. Sile mhlobo eminingi kweleZimbabwe. Imhlobo eminingi kakhulu kodwa eMathebeleland angicabanga ukuthi singamswela umuntu ongasimela from eMathebeleland South neMathebeleland North lasebulawayo metropolitan. Ambona ukuthi singaswela khona lapha abantu abangamela iMathebeleland. Unkomokazi angatsho ukuthi kuphathe khona ngale kuphela. Unkomo njana wayezophatha ephatha ilizwe lonke kumbe atshiyele umgabe batshintshisana. kubuye omunye yiko kuzoyenza ukuthi kubonakale ukuthi ilizwe liyahamba liyaphambili. Ngiyabonga.
Salibonani ku studio 7 ngikhuluma lo Fanuel Ncube sebhinga. Ngikhuluma indaba leyi bakithi yokubusa kukamgabe lomnangagwa. Imbuso yabo bonke laba bantu bayafanana. Yebo singabe sajabula sibili kumsusa umgabe ngoba sasingakwazi ukungazi kufana lokufa ngoba sasuka sakhangela ukuhlupheka esasiphakathi kwakho sacabanga ukuthi uma ngasuka umgabe izinto zizotshintsha. Kathesi mina njengami sembonile ukuthi sibili uqiniso umgabe wayengasuye owayebangela lobu bunzima eyedwa. Then into esuka ibe buhlungu kithi ngeyokuthi sagijima sathaba sisusa umgabe sakhohlwa ukuthi kathi vele umgabe besebenza labo bani. Sakhohlwa ukuthi umgabe usebenze labona laba isikhathi eside esebenza labo. So yikho libona namhlanje sihlupheka kangaka umuntu lo vele yena ngomunye wayefanele asuswe lamasotsha ababegombolozela umgabe basenza inkohlakalo ngomunye wabo owayefanele asuswe. So namhlanje siyadubeka ngenxa yakhe lo baba. So angazi bazali ukuthi kuyini esingakwenza kahle ngoba vele lapha kusela enye iplan esingayenza. So sisebunzimeni ngalo muntu umnangagwa yehluleka sibili kuyehluleka totally. Nansi imali iphuma izolo but igcwele phandle ezitaradeni.
Boge bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi abezomvikela kwele Iran sebebulele abantu abalikhulu lasithupha phakathi kwamalanga amahlanu edluleyo ngesikhathi betshengisela esitaladeni besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umthethwandaba wakwele DRC izolo wethese umkhokeli wabahlamuki uFrederick Masudi Alumasi isigwebo sokupika impilo yakhe yonke ngemva kokumthola elecala elamacala agoqela awokudlwengula besifazana abedlula ikhulu. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka namuhla. UTrump wetheswa amacala enkohlakalo ngemva kokuvimba imali ephiwa eUkraine yiMelika. Sithi kumele umongameli walelo lizwe aqale aphenye amacala okungethembeki. UTrump athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli weMelika umnumzana Joe Biden, yena olilunga lebandla eliphikisayo elama-Democrats. Abaphe ubufakazi izolo bathe okwenziwa nguTrump lokhu yinto engalunganga abangavumelani layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Nxa sikhangele indlela okuqhutshwa ngayo ukuchwayisisa lokucubungula lokho okwenziwa indaba kaMnumzana uTrump kusobala nkomo ukuthi icala likhona njalo bona labo abantu abayibona abaphumayo sebenika ubufakazi bokuthi uMnumzana uTrump wafona sibili efonela uPresident weUkraine ekhuluma ngokuthi ufuna bemenzele ifavor yokuthi bezama ukuthi bevula amacala ukuchwayisisa uMnumzana uBiden. Abantu laba bakuvubayo lokho ukhangele undoda yenalo ongiyoqala ophumela namhlanje uthiwa kuVining ekhuluma ngayo indaba yakhona enika ubufakazi onguye ke owaqalisa indaba ukuthi ayiveze. UMnumzana uTrump uyamphika uthi kamazi. Ukhangele njalo yomama umama lo ongiyophumileyo osebenza ehofisini kaVice President uMike Pence. Umama laye uTrump uyamphika uthi umama lo vele kamazi. Kodwa bobabili ubufakazi ababuphayo kusobala ukuthi hayi uMnumzana uTrump akusasokoza tshwala. Kodwa ke inkinga ke ilapha mfoka Nkomo. Kumele ukuthi sikunanzelele ukuthi iCongress yeAmerica sikhangele idlu yangaphansi elemajority yamademocrats. Lubana kuthiwa yiyo eyenza isinqumo sokugcina ukuthi uMnumzana uTrump efinyelele kuqala elingamenqabela ukuthi kuqhubeke engupresident weAmerica. Hayi ngasikhuluma sazi ukuthi hhayi akusasuku zatshwala sibili selidumele emasumpeni kuMnumzana uTrump. Kodwa inkinga ekhona yikuthi indlu yeCongress yaphezulu iSenate ekhontrolwa ngama-Republicans. Engibona kuza kwenzeka ekugcineni ukuthi bazavuma ukuthi icala likhona kodwa bethi hayi lincane kakhulu ukuthi lingaze lidala ukuthi umuntu ethulwe esihlalweni sokuba ngupresident.
Nxa engasasuswanga embusweni iCongress ubona abantu bemvotela yini kukhetho lomnyaka ozayo kumbe ubona bekhwitshiza bemtholela khonapho bemsusa embusweni?
Okukhona okusobala sisiya phambili ngokhetho loluzayo yikuthi ukumvotela abantu bazamvotela uTrump ngoba bona ngokwabo abantu abavele bengumgogodla kaTrump ngabantu iningi labo zinswela boya ngabantu bobandlululo iningi labo ngabantu abakhangelela phansi eminye imihlobo bangenge abantu bona kweAmerica ngakuthiwa amaDemocrats bayathola icandidate umuntu ongabamela bethole umuntu olomkanjo umuntu olesithunzi bethola umuntu ophiweyo nje ebukhokheleni. Hayi ngibona mina sengathi uTrump bekuzamphelela njalo kukhona ukuthi ama-Republicans bengatshintsha ingqondo bedinga omunye umuntu ongabamela ngaphambi kukaTrump.
UMnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Sigqibela uhlelo ngengoma emnandi ethi Drums of My Topos. Silusizi ababukeleyo kuFacebook lamhlanje isikhathi kasivume ukuba nasi bale izincwadi zenu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi kulezulu elizakuna ngolaka kuqala lamhlanje, ngakho bathi kumele abantu baqaphele. Ibandla le-MDC lithi lizaqinisa imizamo yalo yokucela ele-South Africa ukuthi lingenele kudaba lweZimbabwe libe ngumlamlankunzi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke ngesikhathi esifanayo kuze kuseni kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo.